Hayi silahlekile kakhulu njengentatheli izindaba zeZimbabwe ngobaba uGift Phiri obe ngu-assistant editor we-Daily News lobaba uRay Mathiginya obe wasebenzela i-Daily News kodwa obeseliqembu ezimele lodwa ayi-freelance wakuPhiri lobaba uMathiginya bebebaziwa benjengabantu abebekwazi ukubhala bekungamadoda ahloniphekayo kakhulu untatheli izindaba zeZimbabwe. La madoda ababili afundisile intatheli izindaba ebezivela emakolejini zingena kulumsebenzi. Ungabala ama-obituaries abhaliweyo, hayi bayakhuluma bayasho ukuthi bebephethwe ezandleni ezinhle befundiswa ukuqeqetsha.
Amalungiselelo okungcwatshwa kwababili laba lingaba lolwazi yini lokuthi aminjani?
Imbiko lokhu ifika nje ngokulungiselelwa kwekubekwa kwamadoda amabili wonke ukhanya ngazathi aza bekwa koBulawayo. Umzimba kababo uPhiri usuke nje eHarare ebusuku ukhangalelwe ukuthi wabekwa ngo-10 eWest Park. Lokho esilindele ukuthi sizwe kwekumuli yako ubaba uMathiki ukuthi umsebenzi uzenziwani. Ngamafitshane silahlekelwe silusizi kakhulu njengeZimbabwe National Editors Forum. Silabo izihlobo zabo emthandazweni yethu. Ngalo sithi lezi intatheli zindaba zilale ngokuthula.